Ama kansela akobulayo azalandela umlayezelo kamnumzana Nelson Chamisa, azalandela umlayezelo izinqumo ezebandla le-Citizens Coalition for Change. Umuntu esikhanyeni lokhu uzakhokhela idolobho lakobulawayo, enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke. Umnumzana David Coulthard oligqwetha osesebenze lapha kontuthu ziyathunqa iminyaka eminingi, njalo engumuntu owaziwayo ukuthi ulwela amalungelo oluntu. Ye ehlale isikhathi eside njalo kobulawayo uCoulthard, umuntu owaziwa eligqwetha elingathandi imisebenzi yokutshontsha lokho kwenzwa izigilamkhuba lapha kontuthu ziyathunqa. So nxa engathola usekelo kwamanye amakhansela idolobho lethu lingathuthuka. Lokhu yisinqumo esi-Citizens Coalition for Change lapha kobulawayo, asikhayeleli ukuthi kungaba labanye abaphikisana lakho. Sikuzwa khonapha kungumbuzo otathina sikahlani lakho.
Kubasekeli bakamiya, sizwa kuthiwa umnumzana Dumisani Nkomo ukhanya nguye ozaba ngumsekeli kamiya. Kungakho liqiniso lokhu na, kumbe bakhona njalo abanye abakhangelelwe ukuthi bengaba ngabasekeli bakamiya?
Yebo, kukhangelelwe ukuthi uDumisani Octavius Nkomo uyo ozasekela ubaba uDavid Coulthard. Kodwa ngike akhuluma laye namhlanje ekhansilini, wantshela ukuthi yena kaboni engena. So sithi ukuthi kwesinye isikhathi yena ngiyosevulela amasango ukuthi kwesinye isikhathi kukhethwe omunye phakathi kwamakhansela ongaba ngumsekeli kasodolobho.